amaqembu angamashumi amabili lana azafakwa kuzibaya eziyisithupha njalo kusibaya ngasinye kuzakuba lamaqembu amane phambilini kokuba amaqembu afakwe kuzibaya afakwe embizeni yezine njalo iqembu lama-Warriors lifakwe embizeni yesithathu ndawonye leqembu lasegabon elaseguinea bissau ele-cape verde ele-mauritania kanye lele-sierra leone okutsho ukuba linyeke lifakwe sibaya sinye lawo lawa maqembu imanager yeqembu lama-Warriors uwellington mpandare uthi isifiso sabo ngesokuba bengafakwa sibaya sinye leqembu elimela ilizwe le-cameroon okuyilo eliqoqa limidlalo
sasikwata zwese 23 hapana chatinganyanya kutya
kumaqembu amanye angamashumi amabili nantathu iqembu esingalesaba ngene-cameroon ngoba lona liyabe lidlala lisekhaya okutho ukuba lizabe lilosekelo olukhulu kakhulu phose wonke umuntu efuna ukuba lidlulele phambili yisifiso sethu ukuthi singahlangani le qembu elimela ilizwe eliqoqe imidlalo njengalokho esakwenza umncintiswano we-AFCON elizweni lase-Egypt ngo-2019 lapho esafakwa ndawonye leqembu le-Egypt kanye lowe-CHAN 2020 lapho esasikusibaya sinye leqembu le-Cameroon
embizeni yakuqala kuleqembu le-Cameroon kuleqembu le-Algeria okuyilo elinqobe kumncintiswano aqhutshelwa kwele-Egypt ngo-2019 ele-Senegal ele-Tunisia ele-Nigeria kanye lele-Morocco embizeni yesibili kulamaqembu abalisa ele-Egypt ele-Ghana ele-Mali ele-Ivory Coast ele-Guinea kanye lele-Burkina Faso embizeni yesine kulamaqembu athi ele-Malawi ele-Sudan ele-Comoros ele-Equatorial Guinea ele-Ethiopia kanye lele-Gambia amaqembu azaphutsha imidlalo ezibaya ehlezi endaweni ezimbili eziphezu kwengalane kanye lamaqembu amane azabe elemiklomelo eminingi kulawo ahlezi endaweni yesithathu yiwo azadlulela kwisigaba esilandelayo esomncintiswano njalo umpandare uthi ulethemba elokuba lele zimbabwe lizadlulela phambili
zimwe dzesezi tinopedzerana tiri mazera mamwe chete saka
amanye lawo amaqembu siyafana nje ngoso wethu sikhangele ukuthi nxa singanqoba kumidlalo yethu kumbe sibe ngutshiki lobhanqa singaphutha imidlalo yezibaya sisendaweni yesibili loba sibe ngelinye lamaqembu azabe hlele endaweni yesithathu azadlulela phambili
umncintiswano we-AFCON 2021 ukhangelelwe ukudlalwa ekuqaleni komnyaka ozayo kusukela mhla ziyithoba munomunye kunyanga kazibandlela kusiyafika mhla ziyisithupha kunyanga kanhlolanja lo mncintiswano obuhlelwe ukuba udlalwe lo nyaka kodwa wadluliselwa phambili ngenxa yobhubhane lwe-COVID-19 ni-Melay Studio 7 ngobulawayo ngingu-Joseph Njanji.